ama office lawa aliqi kuleqiniso ukuthi asewange and iwange from Victoria Falls e 100 kilometers ikwenzakele izek ibi tembise ukuthi zabuya e Victoria Falls ngolwesibili, that will be mhlaka 31 August ngolwesibili langomhlaka 1 September ukuthi bayabe bese Victoria Falls ukwenzela ukuthi bezobhalisa kumbe bezolobisa labo abayabe befuna ukuthi bezovota ngomhlaka 2023, but ithuba lelo alisabanga njengo ukuthi bagcine sebeyazisa ngelanga, which is on a Monday, ukuthi abasayineliswi ukubuya. Izizathu esizizwileyo ngezokuthi abasatholanga ama-facilities okuthi bethwale i-equipment yabo le personnel ekadimeliwe izobhalisa izoyenza lowo msebenzi e-Victoria Falls. So izakhamizi bezikhangelele sibili ukuthi njoba izeki yabe isibuyile e-Victoria Falls bebezaba lakho ukuthi behambe bebhalisa. Abanye baya befuna ukuthi becheck-e amabizo wabo just to reconfirm lama le ndawo abezavotela kizo, but lokho akusayenzakalanga ekuthini ama-officials ezek asabuya kuleqiniso. Lokho I can confirm that.
Ubona baningi na abantu abafuna ukubhalisela ukuthi bavote?
Inani labantu elikade lifuna ukuthi liregister maybe for the first time okuhlanganisela esingathi ngama-millennials, labanye nje abadala kade abangazange beregister initially. Ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazi kuma-social media, besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liba khona ukwenzela ukuthi bebe le thuba lokuthi bebe lakho ukuvota ngo 2023. So abantu abaningi e-Victoria Falls ikakhulu, ngingazi emakhaya ukuthi linkangelele ibikhona yini walokuthi i-message yakhona ibifikile yini emakhaya, njengoba indawo zakhona ukuthi abantu beze bezwe kuyawufuna abantu baze bekhona behambe bebikelwa. But engakutsho ukuthi inani belikhanya beliza kubaningi ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukuthi be-register, besenzela nje ukuthi besebenzise ithuba ngoba ukuthi be ewange kungani kuluhlupho ekuthini ukugada imali zokugada lokuhamba njengoba siku lockdown level 4 lockdown bekungani kuluhlupho. So bethe ya njengoba sekubuye ekhaya lapha eduzane abantu befuna ukuthi behambe ngobuningi babo bayeregister kumbe bayereconfirma amabizo abo ukuthi aphiya yini. So umbono wami lo nje ukuthi bembona kuzaba la bekumele kuzaba labantu abaningi kade bezikhangelela ukuthi be register.